umumoka uma ngakuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi abantu kabala mali imali yakithi sigugudekile ama prices akhanya ngani twa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabanengi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo nikho ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela bakhangelele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mina nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngani sokunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu bangabi ndawonye ukuthi batshengisele ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende laye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela. Yikho abantu sibe kubona ukuthi hayi lokhu akungeke kubasize sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela. Kodwa onomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela.
Khona okubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezitaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na?
Kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi. Abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi engayithi mina ku-employment. IZimbabwe ungakhangela yebo yena yabengelawo ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngubhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe nasebesenza amabhizinisinyana abo ongamabhizinisi okuncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo. Yikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrikela ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strike yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrike ukuthi ubani anginikeze imali. Manje labo kabenelisi ukuthi baye kustrike leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabenisiya kuthini kumele ngenze imali. So lelo langa unothi mina ngiye kustrike akuzanceda ngani lokho. Bekanti ke futhi la yena lo employed futhi la akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi sinxa ngisiya khona kustrike yini phoya ngizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angelamali abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abalamali. So umuntu vele segcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi